Umnumzana Israel Banda ngomunye wabatsha abasekela ibandla leZANU-PF. UBanda usebenza eGaborone laye njengenengi wagqojwa ibunzima bomumo womnotho ekhaya ezodinga amadlelo aluhlaza komakhelwane. Kodwa noma nje umumo womnotho wabhidlika ngaphansi kwebandla alisekelayo eleZANU-PF, yena olesiqiniseko sokuthi ikusasa kuleli bandla imhlophe nke uma kungena intsha esikhundleni.
iZANU-PF as a party, it's still relevant, yona was still relevant kakhulu sibili. Ungakhangela okukhona kade sumele sikwenze ukuthi sifake intsha ibuse ibe iyekhokhela iparty yeZANU-PF. Abadala siyababonga ngokulwela inkululeko, nampa siyeqedile umsebenzi osiwenzile, but isibona ngazathi uyisikhathi sokuthi kungena intsha itake over.
UBanda ujikele khatshana imbono ethi ibandla lakhe alibambananga kule mkenke yokulwisana kubanga ukuthi ngubani ozathatha isikhundla uma umongameli Robert Mugabe ule minyaka ye-94 lambili i-92 engasuka esikhundleni. Uthi amabandla aphikisayo yiwa angabambananga haji iZANU-PF.
Ngazi ukhangela ukhompeye amaphathi zawo lapha eZimbabwe, khangela kwathiwa yiwo ama-opposition akhona o-MDC. They have split kulabo MDCT, MDC Mtambara, MDC wanibani, MDC banibani. iZANU-PF is still iZANU-PF. Ungakhangela kwa the same part which fought for independence eZimbabwe, nanku silokhu sibuza. So engikutshoyo nje ukuthi kumele si-rejuvenate nje sibe lentsha. We need like young people ukuthi bebebusa khonapha.
Umnumzana Bakani Moyo yena ugcizelela amazwi omkhokheli webandla lakhe umongameli Mugabe esithi ibandla lakhe lifela ukuzama unceda abantu ngokwabela umhlabathi kwagcina kuletha izijeziso zenotho ezingesingisi okwaziwa ngokuthi ngama-sanctions.
Indubo zeZANU-PF ziqale ngesikhathi se-land distribution, ngoba ungakhangela after the land distribution yikho lapho kuqale khona ukungazwani kwezano labantu bamazwe ase-West. Wathi kusuka ke lapho uzabona ke ukuthi akusela ngendlela abezano bengathola khona amaloni avela kubo IMF ukuze kumenisithuthukise ilizwe labo World Bank labo ngeke beze bebanike lutho.
Kodwa omunye ocubungula ezomnotho kanye lezombusazwe ngelihlo elibukhali umnumzana Barton Madlela yena akakuboni ngale ndlela isithi iZANU-PF yaphazamisa ngesikhathi izama kufaka umbuso webandla elilodwa oyi-one party state iZimbabwe isanda kuthatha uzibuse ngo-1980.
Within eZANU-PF now bazama ukuthi beforce ukuthi ilizwe libe yi-one party state, khona lokho kutshengisa ukuthi khona kuyani ukuthi becrush ama opposing views within the party and then befuqa ukuthi khona ilizwe lonke libe yi-one party state. Kungani umuntu wayehambe ebala i-textbook of how to create a dictatorship? This is where iZANU-PF got it wrong. That beginning point, compared to ma-1980s, that was the beginning of the end for ZANU-PF and indeed for ilizwe leZimbabwe. Kwasuka kwaba le horribly disastrous land reform eyenzakalayo eyagcina singena isidabula umkhonomi weZimbabwe, abantu babaleka bachitheka throughout the entire world.
Kuthi lokhu yikho okwabe kuqala kukantando kayiphikiswa kungela kuvumela amanye amazwi avela kwamanye amabandla.
All those things come from having decision making isenziwa umuntu oyi-one labantu bakhe beyi-one bezibizwa sithi Politburo. Kule a divergent view esithi thina ngesikhiwa an opposing view, it is not a wrong view. But it's opposing view. If view it kona umbono wako aso mbono wami, kodwa akutsho ukuthi umbono wako awulunganga. When it came to issue of land, if there had been a credible and viable opposition, a healthy one, that opposition would have said no, asingayenzi so, sithathe by force, asenzeni so.
Okwakhathesi kukhanya kusasa yeZANU-PF ilele phezu kodaba lokuthi ngubani ozayikhokhela njalo izathatha yiphi indlela kumbe izantshintsha ukuthatha inyathelo elikhulu ekuhluzeni indaba lisaziwa ngokukhuluma amazwi aqatha ikakhulu evela kumkhokheli wayo umongameli Mugabe.
We'll be inviting the full wrath of the law to descend mercilessly on him or on those who follow him.
Ngumathini Ngwenya oyindaba ze Studio 7 ngisabona ngolo Botswana.